Ngesikhathi lapho abantu beZimbabwe jikelele bebhekane lenhlupho zokukhuphuka kwentengo zempahla lokudla ezitolo, iKhansili yakoBulawayo ibikwa yenze umhlangano wokukhuphula imbadalo yamanzi ingakhulumisananga lezakhamizi. UZulu wakoBulawayo uveze ukuthukuthela ngalokhu engelawo amahle. UNobhala weBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, uthi kuqakathekile ukuthi abekhansili baxoxisane lezakhamuzi andubana baphume lezinqumo eziphula amalungelo abantu.
Thina njengenhlanganiso yakoBulawayo ekhangela izakhamizi sizwa silokungahlaliseki kakhulu nxa sicabanga ngodaba lolo lokuthi i-City Council ifuna ukukhweza ama-rate. Ekuqaliseni ibifake ku-100%, kodwa itshela abantu yathi 56%, kanti sebe sithiwe ku-42%. Lathi siyakubona ukuthi izinto ziyakhwela, but okuqakathekileyo ukuthi i-City Council axoxisane nezakhamizi bazwanane. Kodwa kuphume ku-social media kathesi ama-minutes kade khanya ikhulunywa i-City Council besemhlanganweni khona nalo council abehlangene lama-directors e-finance ukuthi bathi bona basebe ku-consult izakhamizi, akusebe kuba kuxoxisana nezakhamizi. Efuna ukuthi uhulumende abanike amandla okukhweza bengazange baxoxisane nezakhamizi.
UDube uqhubeke ethi lokhu yikwephula ilungelo labantu.
Lokho-ke thina njengenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sibona ngathi kuthiwa yikwephula ilungelo labantu, ngoba nxa ukhangela imithetho kukhona lapho ukuthi khona izakhamizi kumele zixoxisane ne-council before kungakabi lokukhwezwa kwama-rates. So nxa i-council sizathatha isinqumo esinjalo sokuthi sifuna ukukhweza ama-rates ingazange consult izakhamizi, khonokho asoke sikuvume njengenhlanganiso yezakhamizi, ngoba kuyabe soke kwephula ilungelo labantu. Kumele kube lokuxoxisana, izakhamizi yizwe ezibhadala leyo nhlawulo yabe ifuneka, ngalokho-ke kumele baphatheke kulokhu ababe funa.
Abehlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, INACORA, bathi ikhansili kayiqale ihluzisise ezinye indleko zayo ezingela msebenzi ingakakhuphuli imithelo, ngoba abantu bevele bethwele nzima lapha abakhona. Lokhu kuchasiswa ngomnumzana Effort Mube, umcebisi we-NACORA.
Izimbadalo ezibhadalwa amarensi amanzi lakho konke kwekhansili, akayiqumbi lokho okungandlamsebenzi okungasincediyo, hhayi ukuthi phakathi kobuzima obungaka baphenduke bezibantu bazofuna imali. Abantu abasebenzi, abantu baphakathi kwezisi, izinto zonke ziyadula. Kambe ikhansili nxa ingabuye buye futhi izothwalisa nzima abantu bethwele nzima kangaka sonto endlela, abaphungule izinto ezingenamsebenzi basebenzisa imali yona le emfushane kulokho okuqakathekileyo.
UMnumzana Japhet Ndlovu, ongumhlali wakoBulawayo, uthi abali ukuthi ikhwezwe imithelo, kodwa ngabe phela ikhwezwe ngesilinganiso esinganeno, hathi lesi esamachumi edlula amane ekhulwini.
Amanzi la bafuna ukuwakhweza bathi thina imali siyayithatha nga. Into vele zinzima, yonke into ikhwelile, amanzi bawakhweza. Asiyali ukuthi bakhweza, abakhwezi nge-5%, ube nge-10%, ayikhona 42%. Sebesibulala labo futhi njenge-government nale ekhona engasizweliyo, esikhwezela izinto ngapha, ikhweza ama-rates, yesikhipha ama-rates. Adesi la mawele, amanzi selisithi liyasikhwezela, likhweza ngaliphi lina? Kweza wona wathi crowns. Anti government yena ithi yalinika imali yabuforex yokuthenga umuthi wamanzi, eselikukhwezela lapha yiwuphi?
Izakhamuzi zithi lapha ikhansili ichaya inja ifihle umphini, ngoba ayifuni ukuthi izakhamizi ziphatheke kulolu hlelo, njalo isisenza izinqumo iyodwa. Ukukhuthulwa kwalimbadalo kutsho ukuthi izikhwama zikaZulu zizaphanga ziphele, kodwa kungakhanyi okuguqukayo. UMasipala wakoBulawayo wethule umbiko ovele kumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemali, uMnumzana Silas Chigora, ethi isinqumo sokukhweza imithelo sibangelwa yikuqonga kwentengo yempahla egoqela amafutha ezimota kanye lemithi yokuhlambulula amanzi esithengwa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.